Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonaka, iningi labafuyi lijabulele sithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Charles Dube oyisakhamuzi esengezane eGwanda South odibhisa inkomo echeletha uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi, uDube, silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lishwani idibha gqo, so sizisiwa le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yomkhazi. Ezinye nje ziphonga uqhuqha nje iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife, ezinye nazi ngapha ziyakhula angazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane bani lo nje ukwenza inkomo iqhule nje. Le khanya kulezi nsuku futhi ke zifuna ukuba lezilonda, izilonda lezi amapuntupuntu emzimbeni lapha.
Umnumzana Dennis Moyo oyisakhamuzi eNandan eGwanda North layo khala ngoDube olufanayo.
Ukufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezimpakweni. Sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So kusho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingenwa ngohulumende uyangenela sibila ancedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zidizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esinye njalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusilela kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane eminingi kakhulu emkhaza sithwalise nzima inkomo. So ke manje eyi besinga uncedo olukhulu kwezelokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njani leso sikhathi othi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo kuthi inkomo uhulumende awubuyela asingene asisize.
Umnumzana Stephen Mathema layo oyisakhamuzi eNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyasishotela kodwa siyathela, so imali yakhona eyomthelo asisakwazi ukuthi isebenzani. 2, iinkomo zethu zilama-lam scheme sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa-ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba iinkomo zethu nxa sokuzayo izilingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kathi imali yethu ihamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana Kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo khala ngoDube olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi te bathenge umuthi abalazo. So inkomo zigcina sezihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono, zibanjwa ngabo-foot and mouth. Kathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary, umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mlongwa umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathanda ukuphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lwakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni ethiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.